Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 15 kuNhlangula 2022 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho mina kangibeka ngakuvuma ngoba izanu ivele igangile. Umuntu oganileyo nguyo owazakala esenza ukugama. Obabonileyo abantu be-CCC bechisa leyo bantu. Kwaqala lokho.
Iziphathamandla zebandla le-CCC ezivalisa umnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole vetheswe icala lokuphehla uDlakela kulandela ukubotshwa kwabo izolo.
Esihlangana lakho lapha kunzima ngoba imali esiyamukelayo ivele ayithengi lutho, ayiphutshisi umuntu yona iviki.
Abongi bathi bazakhalala umsebenzi kusukela mhlaka 20 ngeviki ezayo bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende namuhla wazise ukuthi umsekeli kamongameli welizwe, umnumzana Constantino Chiwenga, usechadele sithandwa sakhe uMiniyo Thabo Baloyi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezivalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole namuhla vetheswe icala lokuphehla uDlakela kulandela ukubotshwa kwabo izolo. Ababili laba bazamiswa emthethwandaba kusasa. Amapolisa athi uSikhala loSithole bangabanye babantu abatshotshozele udlame oluqhamuke enyathime izolo lapho okubikwa kutshiswe khona izindlu zabasekeli bezanu PF kanye lezamalunga e-CCC njalo kwadilizwa lempahla kaZulu Makhaza. I-CCC ithi amapolisa atshonesa lisa amagqwetha ukuthi abone ababili laba kanti le minteni yabo ibisaliswa ukubapha ukudla. Kodwa abikwaze abavumela ngokuya kwesikhathi. Amapolisa athi kutshiswe indlu eyodwa kwadilizwa ezingamatshumi amabili kuDlakela lwayizolo. Athi njalo kubulawe amafastela ezitolo ezilithumi lantathu. Ibandla le-CCC lithi abasekeli bezanu PF yibo abenze uDlakela lolu ngemva kokutshaya abantu esililweni sikaMoblessing Ali, yena obikwa ethunjwe wabulawa ngomsekeli wezanu PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa abezanu PF lamapolisa vathi abe-CCC abagoqela uSithole loSikhala, yena oligqwetha lemuli yakuMoblessing, yibo abaphehle loludlakela. Sixoxele lunga le-CCC umnumzana Abednego Pepe.
Amapolisa-ke kukhanya engani lapha-ke ethuselwa izanu. Angithandi ukuthi ngithi basebenza lezanu, bethuselwa izanu ngoba izanu itshela amapolisa ukuthi yiwo ababaholisayo, bese bebenza bethuke ukuthi nxa sebengasayenzanga intando yezanu baza kwexotshwa imisebenzi. So ngaleso sizathu-ke asifuni ukusola amapolisa kakhulu, kodwa osifuna ukumsola ngumkhokheli wezanu PF uMnangagwa. Ngoba nxa uMnangagwa ebona kusenzakala into ezinjalo ngama-supporters akhe, njengomkhokheli wangikhona ngesilungu kuthiwa is liable, nguye olomlando wokuthi abantu benze uDlakela. Ngokuqala lokho, okwesibili siseZimbabwe elizweni elikhululekileyo. Nxa sibona kusiba lodlakela, ingabe lukhozwa ngubani, ingabe lwenziwa ngubani, sikhangelele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo ukuthi avikele abantu. Ngaleso sizathu uhulumende weZimbabwe ukhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. U-Emmerson Mnangagwa again is liable neparty yakhe lohulumende wakhe. Okwesithathu intungamini, kuthiwa ingungu ungayizwa isikhala kakhulu sizadabuka. Lo nyaka kabalibonanga abantu bezanu, 2023 bazawuvalelisa umbuso. Sifuna ukubona ukuthi bonke bona labo alokhu bethathe ngaphansi kwamakhwapha ezanu besona bazavikelwa ngubani, ngoba isiNdebele sithi icala kaliboni.
AbeZanu PF baba Bebe kanye lamapolisa bathi lani liphathekile kudlakela lwayizolo, yini elichise imizi yabantu beZanu PF labulala lezimoto?
Lokho mina kangibe bangakuvuma, ngoba iZanu ivele igangile. Umuntu ogangileyo nguyo owazakala esenza ukuganga. Obabonileyo abantu be-CCC bechisa leyo bani, kwakuqala lokho. Okwesibili, iZanu siyazi iyaxabana, siyabezwa bayakhuluma nakuma-audio lapha ukuthi kabazwani. Sangani mhlawumbe enxenye yi-factionalism yeZanu ehambe yachisa besenzela ukuthi babe nehawu lokwenza udlakela lolu abalwenzayo, bese besenza udlakela bevala ngakho khonoku. Siyakwazi i-history iyasitshela nakudala ukuthi abantu beZanu babehamba bayeprinta ama-t-shirts e-MDC ngesikhathi athi kusesele MDC, bahambe bayebona bese besithi bona yi-MDC. Konke khonokho kusobala ukuthi akula muntu we-CCC otshise indlu yomuntu weZanu, kodwa bazitshisele bona bodwa besenzela ukuthi babe lodlakela.
Umnumzana Bednico Bebe ngowebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule.
Udaba loluyinkomo ludaba olubuhlungu olubi kakhulu olungcolisa umumo wethu wokuthula elizweni. Umumo wokuthula uyawungcolisa ngoba khonokwane sihlezi sikukhuluma ukuthi kungaba lokufa, abantu bengathi bona ukufa lokho ubangelwe ngombangazo. Yikho khonoko ezombangazo, yikho khonoko okudala khonoko ukuthi kuqine sokulekuthiselana izinto kunjengakhonoko. Sokuliwa lapho. Nxa sokuliwa sokusenzakala izinto ezinjengazenezo. Kodwa-ke nxa sesikhangela siqathanisa, sesikhangela ukuthi amapolisa wona bethenwe njani esenza umsebenzi wawo, afumanise ukuthi izinto lesane ezenzakaleyo kade zingani azimnani lokuthi ngezombangazo. Kodwa bona abayinto abakufunayo ukuthi kuwe ngezombangazo yiwadi bekubabele ukuthi bekubeka bethi wena into lezo ngezombangazo. Khangela-ke kathethi inkomo sokuliwa sokuthiselwana izindlu ngenxa yakhona ukuthi abanye labo bathi sesiphindisela, abanye njalo sebephindisela. So into yakhona yinto ephenduka ibe yinto embi kakhulu.
Bathi abe-Triple C ibaba Gawule, amapholisa akhanya esekela lina abeZanu PF ngoba bathi uMoblessing Ali ucatshile lanamuhla owambulalayo kakabotshwa, kanti lamalunga enu ahambe ayahlasela abantu esililweni sikaMoblessing kodwa akula muntu obotshiweyo. Ikepha sikhuluma nje abantu abafana labo Job Sikhala labanye abe-Triple C yibo asebebotshiwe. Ungathini ngalokho?
Yikuthi inkomo kuyadanisa kakhulu, ikakhulu izinto ze-opposition right from MDC kanti ne-CCC. Indlela yabo bathi nxa bengahlakala le nto ezinjengalezi bathi wena hayi lokhu kudale iZanu PF, lokhu kudale abantu beZanu PF ababulela umuntu. Yiko khonokho sokudala izinto iyihlupho zenezo ezinjengazenezo ukuthi khathesi abantu ngizakutshela enye into komo ukuthi nxa ukhangela khona kufana kuyathiwa kusilwa amafamily. Futhi nxa kusilwa amafamily zana lawo kuya ngokuthi kuyalokhu liphi bandla lwalokuthi kubandla. Kanti nxa abantu besile umuntu lomfazi wakhe omunye kumbe ku-opposition omunye ekuZanu PF okuyathiwa lwanobulewe liyaze yikuthi lwanolinyaze yikuthi, kanti indaba kungangeni khonokho kukhona ukuthi bona njengemuli kade besilwa laba bantu.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF. Kunjalo nje inhlanganiso emela amasonto esiKristu iZimbabwe Christian Alliance isisole kakhulu ukubulawa kukaNkosazana Moblessing Ali kanye lodlakela oluqhamuke enyathime izolo. Linhlanganiso ithi amapholisa kumele adinge umuntu owabulala uMoplessing ambophe ngokuphangisa njalo athathe amanyathelo okwenqabela lolu hlakela engathathi hlangothi. Ithi njalo ikhomishini ebona ngezamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission kanye lebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission kumele zingenele udlakela lolu lungakadlondlobali. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Okokuqala siletha induduzo kumuli yako Moblessing Ali njalo siyananzelela ukuba udaba lokuba umuntu ethunjiwe abe sebonakala sefile kuludaba olubuhlungu kakhulu kumuli kubangane la kuzakhamizi esihlala duzane naye. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi amapholisa aluphenye loludaba athole labo bantu abenze lesi sigamasinya ukwenzela ukuthi ukwethuka okukhona esigabeni abantu bakwanise ukuba lesibindi. Njalo kwesibili indaba enje nxa ingalungiswanga masinya amapholisa iyaletha udlakela ukuba abantu begcine sebecabanga ukuthi kungcono bona kube yibo abazama ukuzilungisela. Kuyaletha ukulwisana okungazwisisani esigabeni njengoba sibonile isehlakalo esenzakeleyo. Amapholisa awaphenyele indaba abanjwe laba bantu. Njalo kwesibili ukuba ngabe kungaba le ndlela yokuthi sixoxisane nini imuli yakomoblessing ivunyele ukuba ikhalele isihlobo sabo ngendlela ezaletha ukuthi kube le closure njalo ke bekwanise ukududuzeka labo. Ngakho kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abambisane ukukhala lali moshi.
Sibone kusiba lodlakela izolo abe triple C be sithi bathiselwe izindlu ngabe ZANU-PF. Abe ZANU-PF labo besithi bathiselwe izindlu ngabe triple C. Ungathini ngalesi simo?
Kuqakathekile ukuthi amapholisa nxa engaba lendlela zokudingisisa abambe laba bantu abenze lokhu kuzamisa udlakela esesilubona lusenzakala ukuthi sokuxatshwana sokusiba lodlakela sokutshisa izindlu sokusiba ingozi ebantwini bonke abakhona. Ngakho lolu daba kuyadingakala ukuthi ngabe masinya lungalungiswa. Uhulumende bengithi lamapholisa uhulumende isisekelo sombuso sibabeka umlando ukuba bavikele wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kukhale lokhu kusenzakala. Ikanti njalo lolu daba kumele lube mqoka emapholiseni ukwenzela ukuthi kungaphindi njalo kwenzakale komunye umuntu.
Umnumzana uSeni Sibanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuyinjongo kahulumende wakhe emqoka ukuthuthukisa lokulinganisa indimi zonke ezilitshumi lasithupha ezikhulunywa eZimbabwe. Wethule amazwi la emhlanganweni weNational Languages Conference oqhutshelwe eVictoria Falls namuhla. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abanye ikakhulu eMathebelelendi besithi uhulumende kumele achiyane lomkhuba okuthumela ababalisi ukuyafundisa ezigabeni lapho okukhulunywa khona indimi abangazenelisiyo. Sixoxelo lwela amalungelo abantu besikhalangeni umnumzana Difa Dube oyisiphathamandla njalo somsakazo weRadio Bukalanga.
Ukuthi abantu omunye lomunye umuntu azigqade ngokuthi ngolwimi lwakalukhulumayo kuyinto eyenza ukuthi abantu babe le-confidence elizweni labo, njalo abantu babe le-confidence ngokuthi besazi ukuthi uhulumende uyabamela njalo uyabaqhuqhuzela ukuthi abasukumise indimi zabo ngendlela efanayo, njalo alukho ulimi olungcono kulolunye, kodwa indimi ziyafanana zonke ngoba komunye lomunye ulimi lomunye lomunye umuntu luqakathekile kuye. Ingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi sibone izinto ezifana lazana lezi njalo zikhulunywa njalo zikhunjuzwa abantu kwenzela ukuthi abantu bengabi bengahlali becabanga ukuthi mhlawumbe kule ndimi eziyo ezikhakathekile kwedlula ezinye kodwa bebekwazi ukuthi indimi ziyalingana zonke.
Uhulumende Dube sesike sambona esipha imisakazo yezigaba amalayisensi imisakazo efana lowenu oweradio Bukalanga wona ozasakaza ngolimi lwesikhalanga. Ngokunjalo ungathi uhulumende wenza konke amele ukuthi ngawe uyakwenza yini ukuphakamisa indimi zakuleli kumbe kukhona lapha silela khona.
Okwakathesi babunkomo angincome umsebenzi kahulumende ngoba into leyi eqinisweni yinto eyayifana ukuthi ngabe kuthi yaqalwa kudala ukuthi ngabe ukuthi kusenziwa izinto ezifana lazana lezi. Kodwa-ke esingakutsho kathesi sibona ingathi ngendlela abazama ngayo ukugqugquzela ngayo langendlela abenza ngayo sibona ingathi kuyinto enkulu kakhulu njalo kuyinto enhle. Asikakaboni lutho oluvela kuhulumende olutshengisela impawu zokuthi mhlawumbe bayakhuluma kodwa-ke kulezi yindlela eziyakhezeleka eziyindimi. Kodwa-ke nxa ngikhuluma ngingasona isikhulumele se-KLCDA angithi ngikhulume ngikubeke kube mgceke ukuthi especially kakhulu ulimi elifana lolimi lwebukalanga i-KLCDA ile nkinga ehlangana lazo ikakhulukazi ezigabeni ze-plumt lapho kukhulunywa khona isikhalanga lapho ofanele ukuthi khona lesikhalanga sifundiswe esikolo. Kulezinye izikolo ezingavumi ukuthi isikhalanga sifundiswe esikolo okungangokuthi yinto ukuthi uhulumente ufana ukuthi ayifakele lisho kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi kube lolimi olusesigabeni kube lababalisi abangafuniyo noba kube lezinduna noba kube labosobhuku abangafuni ukuthi ulimi lwesikhalangeni lukhulunywe noba lupractiswe endaweni yalo ebantwini waleplant.
Siyazi lilo mkhosi wokuphakamisa ulimi lwesikhalanga khona ngapho eliwuqoqayo kwele bilitane ungakhumbuza abalaleli ukuthi unini.
Umkhosi silawo babunkomo kuyinto enkulu kakhulu yokuthi noma sikathana lasekhaya kodwa sihlale impande zethu zigxilile khona ngale khaya. Silawo umkhosi lapha neNottingham mhla ka-2 July. Mhla ka-2 July sithi abantu abagcwale ngoba ngumkhosi ozabe umkhulu kakhulu lo oyindume ezulu labahlabeleli bazabe bekhona abaningi laba-DJ bazabe bekhona ngithi ababuye abantu mhla ka-2 July eNottingham. Noma abangakwanisi ukuthi bathole imininingwane abangene kuFacebook laphana bathi Bukalanga gathering bazayithola yonke imininingwane khonaphana noma bengatshayela mina inumber noma bengathumela mina umlayezo kunombolo ezithi +44 78 656 799 77.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esidabuka ePlumtree njalo uyisiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga. Uhulumende namuhla wethule umbiko esazisa uZulu ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usetshadele sithandwa sakhe uMiniyo Thabo Baloyi. UMiniyo Thabo ulisotsha kuzinga likakeneli njalo ubikwa edabuka eFilabusi. UChiwenga wehlukana lomkakhe uMary Mbayiwa ngo-2019 emethesa icala lokuzama ukumbulala ngesikhathi egula elaliswe esibhedlela kwele South Africa. Umkakhe wakuqala kwakunguJocelyn. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkakhe bafisele uChiwenga loMiniyo Thabo amathamsanqa amahle. Inhlanganiso emela abongi iZimbabwe Professional Nurses Union isilobele ugatsha lweHealth Services Board ilwazisa ukuthi abongi bazakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo bekhonona ngeholo. Kubika uBathabile Masuku.
Abongi bamukele iholo elingamadola aweZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amathathu kusiya kumachumi amane, i-30,000 kusiya ku-40,000 zimdollars, kanye lamadola alikhulu lamachumi ayisikhombisa lanhlanu aweMelika, i-$175. Umnumzana Anthony Majongo simgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association e-United Bulawayo Hospitals uthi abongi abasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke.
Kodwa isalari ingenileyo ayikwani ukuthi siphile kuhle. Sibona ukuthi vele imali le isise equivalent to $50. Asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini, singayekela ukuhamba emsebenzini. Sizobona ukuthi vele abantu baya abaningi lendawo ukuthi vele ukuthi bahambe ezibhedlela kungenela amanesi abakwanisa ukuthola incedo ukuthi balatshwe. Asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini every day.
Umnumzana Robert Emmanuel Chiduku, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Professional Nurses Union, ZPNU, uthi sebetshele umqhatshi ukuba kabasoze benelise ukuya emsebenzini kusukela ngomvulo weviki ezayo.
We have advised the employer that we will not be able to turn up for duty on Monday, the 20th of June, 2022. We want our salaries in United States dollars because the Zimbabwean dollar is fast losing its value.
So, sicebise umqhatshi wethu ukuba kusukela ngomvulo kuviki ezayo kasisoke senelise ukuya emsebenzini. Isizathu siyikuba sifuna iholo lethu ngemali yeMelika. Njalo sikhangelele ukuba ingxoxo lomqhatshi wethu ziqale ngokuphangisa.
Umnumzana David Sithole ongumongi uthi iholo labo kumele balinikwe ngedola leMelika njengoba nembadalo zesibhedlela sezibekwe ngaleyo ndlela.
Esihlangana lakho lapha kunzima ngoba imali esiyamukelayo ivele ayithengi lutho, ayiphutshisi umuntu yona iviki. Kungaba ngcono ukuthi beyifake layo imali yethu ibe yimiyamanye amazwe kodwa beyiphekhe layo ngeforex, njengoba zonke izinto sezivele seziphekhwe ngeforex loba siyazibhadala ngemali yakhonapha. Abenze okufanayo lasemholweni wethu njengoba bona lawo ama-services abo esibhedlela ezibhalwe nge-US dollar.
Unkosikazi Nomqhele Gumede, umhlali wakoBulawayo, uthi uhulumende kufanele akhangele izikhalazo zezisebenzi zakhe ukuze uZulu engathwali nzima.
Ama-civil servants yiwo asebenza kungatsha zonke eziqakathekileyo. Nxa onensibe ngayo kustrike kusho ukuthi sesizafela ezindlini, kanti sibhadalana lama-extra lessons ngoba i-government ayiholisa ababalisi. Abaphiwe i-US dollar ngoba vele ibhondi eqiniseni alisebenzi. Labo ezibhedlela sebebhadalisa nge-forex, so vele ngangcono uholise wonke umuntu nge-US.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima wenqabe ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuba abongi bakhangelwe yi-Health Service Board, ngakho akalalwazi ngeholo labo. Umgcini sihlalo we-Health Service Board uDokotela Paulinus Khosana uchaze ukuba useBeitbridge kalalwazi, kwedlulisele imibuzo kusikhulumi senhlanganiso unkosikazi Tryfield Tsukutu, yena obengabambi ucingo lwakhe. Inhlanganiso zabongi zikhalaza ukuba uhulumende abaphe iholo ngemali yangaphandle ngoba eyakwele Zimbabwe isiwa isisindo mihla yonke. Zikhuthaze ukuba ingxoxo phakathi kwabo lomqhatshi wabo sekufanele ziqalise ngoba isikhathi siside. Umqhatshi ebalisa ukuba usalandela indlela ezifakiweyo. Ngimele Studio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Livestock lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udlakela osoluqhamuke eZimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha khona indaba zezizalwane zeZimbabwe sihlala kwamanye amazwe, sixoxa lomnumzana Thembelihle Ndlovu ohamba ngenyawo esuka eBeitbridge esiya kwele South Africa kuhambo olwaziwa ngokuthi yidabulapho. Watshayela izimota engumalayitha okwesikhathi eside engela layisensi. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube.
Bengizwa nje bethi Beitbridge, thina besithi masuke emakhaya sijika 10 of West kwanda lawaye ngendlela ekhuphuka iqondo ebhadithi bengakaze ngayisebenzisa kudalwa. Ngahamba lapho ngalesa sikhathi bekusasenebhasi abantu shushayini. Ebeyisuka bomberengwa leyidlula siye ebhadithi. Ngayigibela leya bhasi ngabo-8 ekuseni. Yafika ebhadithi ngabo-10 ebusuku beyihamba ifa leya bhasi. Into yaba buhlungu dube bengazi indawo lapha, ngazi umuntu, ngazi nokuthi iBhayibheli imi kanjani, yona mnesini imi kanjani. So into engayenza, hayi ngathola ukuthi vele kunabantu ababasumbile erenkini lapho ibhasi afike yarenka khona, ngaya lapha emlilweni. So bengazi mina ukuthi ngalesa sikhathi amaphoyisa afuni bantu erenkini. Mina lonke ngimile bona labantu abalapho bayazi istory ukuthi after 10 minutes or 30 minutes amaphoyisa afike. Awu, mina lonke ngisamile bona ukuthi sebegijima. Abantu babaleka, babalekani. Bangithi, nami ngibaleke ngiyongena kwenye indawo ngicashe. Hayi kuze kuphume nje ilanga. Manje ngiyacabanga ukuthi labantu bakhuluma ngokuthi idouble up. Ngibuza omunye umuntu owayehamba nginqola ngithi, hey baba, ngifuke eSouth Africa, ngihamba kanjani la? Ubaba lwana athi, no mfana la, nibangaki mina? No, ngiyi-1. Athi okay. But indawo esefu uzoyihamba, is 40 kilometers from Brightbridge, uhamba ngey'nyawo. Bese uzothi ukuyofika ecingweni is 10 kilometers from that 40 kilometers. Suzobuya back uze kule ntaba engikhomba intaba eyinye ebonakala ma usemesina lapha. Baba Dube it was hard. Yanto yana ngenza ukuthi ngicabange ukuthi ngalesa sikhathi angizange ngicabange konke lokho. Ngakucabanga sengimanje ngoba sengintana nje singakucabanga ukuthi lento le beyini. Kwenzeka ukuthi ngokhe Baba Dube ngiyi-1. Ngithe ma ngisofika kuleyo 40 kilometers futhi bese ngidlulile waqhamuka lo baba ngenqola wathi awu ndoda. Uyahamba sewudlulile bethu jike khona la uzobona umfula omncane ucross ama uqeda ukucrossa lo mfula omncane uzothola ungulukudila bese uyangena
uyi-1
ngiyi-1 Baba Dube and that time benginama group awu 5 ebengiwagqokile nezikipa eziwu-6 nejaketi eyi-1 zonke lezi zinto ngizigqokile Baba Dube ngacross umfula ngithe ma ngiqeda ukucross umfula angazi nokuthi egradini ngizothola ngithe ngifika lapho ngathola ukuthi kunama-trade awu-4 kune razor wire ne fence ene razor wire ne truck normally ne skontiri bese kuba ne fence enye futhi so ngacabanga ukuthi lento le ngiyidlula kanjani ngahamba ngilandela ucingo shothi ngaze ngathola lapho okunesifula khona shothi savula imbobo ngangena lapho ke mangiqeda ukungena amasosha aqhamuka but bese ngicampele ngale abazange bangibone ngachaza Baba Dube ngahamba shothi whole day ngihamba ngenyawo ngiyaqhamukela ku-R101 ngiqhamukela phezu kwamaphoyisa ithiwa 7 o'clock ntambama yikho ukubuya kwami ma ngifika eGoli ngalesa sikhathi bekunzima bekukwazi ukuthi ma ufika la ungabi nomuntu ozokwamukela ke mina ngaba nenhlanhlaka umalume wayekhona wangamukela aya zange ngifike vele ngihlalele izandla ngangiwumuntu owayefisa ukuthi into zenzeke ngoba la ngisuka khona emuva bengisebenza hhayi waqala ukuthi kuba nalento leyo ukuthi umunicipala ufuna abantu abaklina ilokishi ngoba bekustrike laphayana abantu bakamunicipala bengafuna ukusebenza. Hayi basithatha sangena-ke kufuneka ama-ID but-ke sazama-ke sadiza basifaka bengisebenza kwenye bathini Mthambeka. Besiklina nje ithembisa yonke sivuka kuseni isiklina. Hayi baqhuba waqhuba impilo iba right. Ngabona ukuthi no lento le angeke ingise ndawo abanikazi bomsebenzi bengabuya ngizoyapha. Kwaba kuwukuthi hayi nama kethe kwenye indawo abathi Caprivi Tavern leyo. Ngasebenza ebushari, ngasebenza abantu lento leyo ayinampilo le. Ngangena eflightini. Sengenzani cross border, angina passport, angina license.
Kodwa uyashayela imoto.
Baba Dube nga driver umuntu engaqala ukuhaya kuye imoto. Wabiza ifamily yami, wabiza umalume wathi umfana wakho ufuna imoto. And ngalesa sikhathi ibhakhi bewuyihaya nge-R800 ukuya eZimbabwe. Imoto mina bengazi i-driver ngayifunda it was Thursday and Friday ngangiqoqa impahla eziphuma Sunday can you imagine angaze ngidrive ngifunde Thursday and Friday Thursday ngafunda i-front Friday ngafunda i-reverse ngifunda imoto idonsa i-trailer
awula license
angina license angina passport
shapansi labantu
ngahamba ngathatha imota ngayibhadala 800 ngathola omunye umfana wasetsholotsho wanaye wayengathi uhlakaniphile nyama sonke singakwazi udrive yayizo yena-ke total azange abe kwazi ngokudrive mina ngiyi-1 thatha impahla zabantu ngena indlela
ulabantu
ngisekhaya
ulabantu
nabantu nache parking into engayifundayo engazitshelana iyohana
uThembelihle Ndlovu exoxa lo Gibbs Dube kwanele mthwakazi olivalelisayo ngentungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.